ngalichona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande sidibana njalo uhlelo liphuma lendaba lichona lendaba lamhlanje ke kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosikazi Rosemary Siyachitema oyinhlanganiso elwela ilungelo labathengi iConsumer Council of Zimbabwe lapho esixoxa khona ngodaba lokuthenga impahla yenziwe eZimbabwe iBuy Zimbabwe campaign. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu.
Ya, umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi kungani kanti abantu kuthiwa kukhanya bathenga impahla ezivela phandle kwelizwe zona zikhona ezinye eziyaba zifana ezithengiswa eZimbabwe.
Engikubona ukuthi khona sicede isikhathi esikhulu sikhangela ukuvela kumana 2006-2007 izinto zaziwomile and izinto ezazifika lapha ngezaphandle abantu sebejayele ukuthenga zona ezi zinto zaphandle izinto zaphandle futhi ngoba lapho belungisa khona izinto bayakwanisa ukulungisa eziningi okwenzela ukuthi into eyedwa yabe isingaduli kakhulu abantu sebejayela khonokho nxa manje sikhangela izinto ezilungiswa lapha elokhu eZimbabwe sibona ukuthi khona laba abalungisa izinto sebebalutshwane bale izinto ama-machinery abo sengeyokudala okokuthi khona kabasakwanisi ukuthi balungise izinto ezikwanela abantu bakhona khonapha eZimbabwe izinto ezilungiswa lapha ngoba zilutshwane uyabona ukuthi khona imali yangikhona iphezulu abantu balapha bale mali elutshwane balezinto eziningi abafuna ukuthi bazenze khona kubhadalela abantwana isikolo kubhadalela amanzi amagesi imali yerenti kutho ukuthi khona okuyimalinyana lokhuyana abalakho ulutshwane kufana ukuthi kukwane izinto eziningi and then usukhangela futhi ubona ukuthi khona laba abalungisa izinto lapha kwesikhathi esikhulu kade sebeyekele ukulungisa izinto sebephenga ukuzithenga phandle ngoba kade besithi khona kuthi akulamali eningi sebekhangela ukulungisa zona lezi zinto zinye lapha bebona ukuthi khona abathi khona la ama-production cost lapha aphezulu so uzabamba into ayikwanisa yona
kodwa ke ikhona yini imizamo yokuzama ukukhuthaza abantu ukuthi bathenge impahla eziyenzwa elizweni ezingaveli kwamanye amazwe?
Yes, uyabona ukuthi khona uke wabuza ukuthi into yeBuy Zimbabwe. Uyabona ukuthi abantu abaqalisayo bekuBuy Zimbabwe thina singabantu bangkhona. NjengeConsumer Council of Zimbabwe, sabona iyinto enhle ukuthi khona sibe khona ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi bathenge. Siyabakhuthaza sibili noma ubakhuthaza laphana ufana ukuthi lawo usebenza ukukhuthaze abalungisa izinto ukuthi lukhanyisa nini phela ningathathi isikhathi esikhulu lisathi khona siphonga ukwazi ukulungisa 10 kumbeni 100 kumbeni kulamafutha kuphela thina sibuze imbuzo yokuthi khona lapha kwakulungiswa amafutha ukuphekisa kwakule Colgate kwakule sepa kwakulani lani okwakulungiswa lapha kwakulamankampani amakhulu ayelungise izinto zonezo kathesi kazi kabasekho amakampani lawo thina sithi lungisa nini izindlu zenu laba abalungisa izinto thengani ama-machinery okuthi khona izinto ezilungisayo zibe you know kuproduce okuningi ukwenzela ukuthi leyana bathi economics unit cost iyabe icheaper so nxa thina silapha eZimbabwe sifana ukuthi sikhuthazane not ukuthi khona sitshele abantu kuphela ukuthi khona lina you must tighten your belt thina singalungisanga indlu yethu especially kulaba abalungisa izinto ezithengwayo kufana ukuthi konke kube kusebenza kanye sikhuthaze abantu ukuthi khanyela nini okwalapha thenga nini kodwa sikhuthaze laba kakhulu
ungasitshela ukuthi khona ukuthi impahla zeZimbabwe ezilungiswe eZimbabwe zithengwe kulezi vela kwamanye amazwe kungaphathisa ngani abalaleli bengafuna ubakwazi khona
kungaphathisa ukuthi khona kuyabe kusithi ukuthi inkampani zethu ziyakwanisa phela ukuthi zinike abantu imisebenzi ngoba yikho esikukhangelelayo.
Ungasivalelisela nje abalaleli usitshele nje okusenhlizweni yakho ngodaba lolu lweBuy Zimbabwe campaign?
Ye, mina ngithi khona ngase sikhangela lawa sithi khona amapolicy esilungisayo, khathesi sikhangela i-budget yethu eka-2015. Kuyabe kungcono ukuthi khona sikhangele ukuthi khona singancedisa njani abalungisayo impahla lezinto lapha eZimbabwe, ukwenzela ukuthi khona bakwanise ukuthenga le technology esikhulumayo. Kodwa nxa sesibanikile imali le, sifanele sibalande sibone ukuthi imali le sibili iyahamba yini kuthenga i-technology esiyikhulumayo. Sibanike isikhathi sokuthi khona siyalinika mbeni 2 years, 3 years ukuthi khona libe selifike lapha le production yenu, lifike lapha ye production yenu. Sibalande ukuthi khona kuyenzwe i-audit sibone ukuthi imali isebenziswa kakuhle, ngoba amalanga akudala sibona ukuthi abantu kade bezuza imali lezi, kodwa sebethenga o-Mercedes Benz, benikana imali bengayenzi lokho okufaneleyo. Sikhangele futhi amabhenki ukuthi khona nxa enika imali kulaba bantu bafanele ukuthi i-interest yabo ingabe leyo ebulala abantu wokuthi khona ngabasozi bakwanisa ukubhadala imali. Yabona ukuthi khona unganika imali umuntu usufuthi i-interest yakho ifika kuma-12, 15, 20%, inkulu kakhulu ungakhangela mbeni e-South Africa. Yabona ukuthi ama-interest rates labo aphansi okwenzela ukuthi khona nxa sebebhadala imali ibe lutshwane. Sesikhangela thina ama-consumer lawo ukuthi khona bafanele ukuthi kube lama-education campaigns abhadalelwayo ukuthi khona abantu bafundiswe ukuthi khona kuyini sisithi thengani lokhu kwalapha. Sibafundisa nje ukuthi khona kasiphonge ukuthi thengani okwalapha, lifanele ukuthi likhangele ukuthi izinto zangkhona ziloluhlanza yini, zile quality yini. Nxa libona kungekho iquality likhulume. Ngathesi sikhangele ukuthi khona sile consumer protection bill eyaphumayo esihamba layo kathesi ukuthi kubantu bakwazi ukuthi yikwini, kuzabe kuyilo amalanga abuya. Yikho esikukhangelayo.
Hayi, kuzwakala isikhathi sesingasavumi. Hayi, sibongile kakhulu ma.
Hayi, ngiyabonga lana.
Loke bekungunkosikazi Rosemary Siyachitema wenhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo kuvikezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye. Lilale.